Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlakatheni kumpandula 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kufe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abangamachumi amane lanye babanjwa lomkhuhlane.
Ubaba uMakashule uyakuqakathekisa ukuthi kuhlangane ukwenza eqambe izaphu ngoba uyazi ukuthi izaphu imumetheni.
Abanye basola iqula likamongameli weSouth Africa ngokuphenduka likhulumisane lezano PF kuphela lanxa lisithi lizaphenduka eZimbabwe njalo lize khulumisana lamabandla aphikisayo.
Silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo mabhayi elections.
IZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwamabhayi elections olokugcwalisa izikhala ezivuleke edale lepharlamente lakumakansili luza kwenziwa mhlaka 5 kumpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abathathu babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Lokho kukhuphule inani lasebethethwe isifo lesi kuleli laya kumakhulu amabili lamachumi amabili 222. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamachumi amane lane 41. Inani labantu asebebanjwe icoronavirus selokhu yaqhamukayo lona likhwelela yaku 7,429. Abafunyanwe sebesindile izolo bangamachumi ayisithupha lanhlanu 75 okukhuphule abantu asebepholile baya ku 5542. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu edlula ayisithupha 1665. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 1.3 million njalo wabulala abangu 31,725. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention. Emhlabeni jikelele iJohns Hopkins University ithi usubulele abantu abangu 900,000 njalo wahlasela abangu 27,695,000. Abanye bathi badanile ngokwehluleka kwequla likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuhlangana labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo izolo. Njengokutsho kwezano PF phambilini iqula leli lihlanganela leli bandla kuphela. Abantu abanengi baveze insolo yabo enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook kanye leTwitter. Isikhulumeli sequla leli umnumzana Ace Mahashule utshele intatheli zindaba ukuthi bazaphenduka ngelinye ilanga ukuzohlangana labamabandla aphikisayo acele ukuhlangana labo. Akoqela ele MDC Alliance ele Zaphu elikamnumzana Simba Makoni Umeli wemelika eZimbabwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngokuhluphayo eZimbabwe. UMahashule uthe njengabameli bebandla elibusayo ele-ANC bavumelane leziphathamandla zeZANU-PF kunkulumo zayizolo ukuthi amabandla omabili kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alalele izikhalazo zikaZulu. Wengeze wathi izijeziso ezethiswa amalunga eZANU-PF zenqabela intuthuko, ngakho uthe kumele zesulwe. Ekhuluma laye ngemva komhlangano lo umnumzana Obed Mpofu owebandla leZANU-PF uthe bavumelane labe-ANC ukuthi amabandla omabili kumele alwise inkohlakalo. Uthe njalo bavumelene ukuthi akulahlupho oluphuthumayo eZimbabwe i-crisis ngaphandle kwenkinga zansuku zonke ezikhona ngitsho lakwele South Africa. Amabandla omabili athi njalo kasoze avume ukutshelwa okokwenza ngabantu athi bethula imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana i-social media. Iningi belikhangelele ukuthi iqula leli lihlangane lenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe njengokuthembisa kukamongameli Ramaphosa ukuze abantu bazikhulumele ngokwephulwa kwamalungelo oluntu abathi kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana iPhithule Maphosa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazalimelela iqula likamongameli Ramaphosa lapho elizaphenduka khona njengokuthembisa kwalo ukuze labo baphe icele labo.
Ubaba uMakashule uyakuqakathekisa ukuthi kuhlanganwe okwenza eqambe iZaphu ngoba uyazi ukuthi iZaphu imumetheni ikakhulu endabeni zeZimbabwe, yiyo engumqalisi ziba ukuzabalaza ukuze kutholakale leli lizwe lihluthuna ebalungwini ababesi-colonize lama-Rhodesians. Uyazi njalo ukuthi iplani yeZaphu yiyo yodwa engasebenza ukuthi iqazulule indaba le khona. Njalo siyakwazi ukuthi ubaba uMakashule uphuma ebandleni le-ANC okulibandla elilo obudlelwane leZaphu. Imbutho yamabandla lawo yalwa kanye kanye yalwa incedisana under i-command eyodwa. So yibudlelwano obusuka kajana njalo obuqinileyo abufani lalobo esibona namuhla obuzama ukubunja iZanu ebezenza abangani be-ANC sebebusa.
Libona kufanele yini ukuthi ibandla le-ANC alikhulumanga lani kanye lamanye amabandla lezinye inhlanganiso ngalesi sikhathi libuyile?
Besikhangelele ukuthi iqula le-ANC lihlangane la bonke abantu omele lihlangane labo. Kodwa siyakwazi ukuthi sidila leZANU-PF enjani. Bacabanga ukuthi yibo omele babuse, bacabanga ukuthi yibo omele bekhulumele amaZimbabwe. Besisazi ukuthi bazabuyela emuva bengakhulumisananga lathi. Kodwa akulahlambeleko ngokufelwa. Sithemba bazophenduka njengokuthembisa kwabo. Kodwa nje okunye alilawo amandla amaningi ukuthi lilungise indaba leyo. Besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi mhlawumbe iSADC izabe sivukile emaqandeni, le African Union layo izabe sivukile emaqandeni. Kodwa sesihambe umango omude kakhulu, njalo silesiqiniseko ukuthi iSADC ngokwayo izosukuma, izophakama emalangeni ambalwa alandelayo, ngoba sesizamile ukuthi sibabikele udubo olusekhaya njalo sabanikeza lalokho esibona ngazathi ngama-solutions.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sixhume njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
kungangcono sihle sivumelane ukuthi South Africa ayisoze ibe luncedo kumbe ayisoze incedise abantu baseZimbabwe ngalokho abakukho ngenxa yezanu-PF. Iqula leSouth Africa lisuka la bathi bayakhuluma labo bonke abantu abama-civic organization, abezombangazwe, ama-opposition parties labanye. Kodwa bathe befika eHarare bazikhulumela leZanu-PF. Abakhulumanga lohulumende weZimbabwe, bazikhulumele leZanu-PF baye bephendula. Into engcono mina engiyibonayo ukuthi iSADC le-AU sokungangcono bangenele, even le-United Nations sokungangcono bahle bangenele, ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo amboni ukuthi i-ANC izoncedisa iZimbabwe ngalokho. Njalo bakhuluma bathi bakhuluma njengama-sister parties, ukusho ukuthi bazihlekela bazinathela itiye ngasensitha, akulanto ephumayo, akulanto eyenzakalayo as far ukuthi sithole ama-solutions alokho okwenzakalayo eZimbabwe is concerned.
Ubona belakho yini ukuphenduka abeSouth Africa laba njengokuthembisa kwabo ukukhulunyiswane kutholakale isisombululo?
After i-lockdown, iSouth Africa izobuzwa ubuhlungu nobunzima ngokuba lama-illegal immigrants laba bazobaleka eZimbabwe becross i-border bebuya ngapha eSouth Africa, ngoba eZimbabwe akuphileki njengoba sibona izinto zisenzakala kakubi kanje. So ngokucabanga kwami mina ngibona ngani akula sithembiso sokuthi iZANU-PF le-ANC bazayenza into ekhanyayo ukuze bathole ama-solutions kulokho okwenzakala eZimbabwe. Into engaletha ama-solutions ngokuphangisa ukuthi i-SADC or i-AU kumbe i-United Nations bangenele. La maqule engangenela mbona kuzoba ngcono, ngoba iSouth Africa singakusho ukuthi sebehlulekile kambe kabili konke abantu bedlalisa isikhathi besiye eZimbabwe, akulanto ezophumelela at this rate.
Umnumzana Shepherd Mpofu ucubungula ezombusazwe. Sixoxela ekwele South Africa. Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ilizwe selingaqhuba ukhetho lwama-by elections ukuze kugcwaliswe izikhala esezivulekile edale lephalamende lakumakhansili. Ikomishini le yayimise ukhetho lonke elizweni ngomabasa ngenxa yegciwane le-coronavirus. Umgcinisihlalo wezeki unkosikazi Priscilla Chigumba uthi zonke izikhala ezedlula amachumi amabili ephalamende lakumakhansili kumele zigcwaliswe kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 5 kumpalakazi. Izikhenxe ezinengi zadalwa yokuxotshiswa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende libandla le-MDCT. Esinye savuleka ngemva kokuxotshwa kwelunga leZANU-PF umnumzana Khilazivu. Izeki ibikwa isicele imali engange 18 million US dollars kuhulumende eyokuqhuba lolukhetho. Abanye bathi MDCT kayisoze yenelise ukunqoba ngoba abantu abaningi bengabasekeli be-MDC Alliance, njalo besethesa unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe umlandu wokuwota umlilo munye lebandla leZANU-PF. Kodwa isiphathamandla se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi bazanqoba.
Njengebandla sivele sihlala silungile, savela sasukuma singabantu abazilungiseleleyo. So silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo ma-by elections, noma nje kungakasicaceli ukubana kuliqiniso ukuthi ama-by elections asekhona, ngoba sikezwa ukubana i-nomination court isikhethiwe, njalo kasizwanga ukuthi u-president ugazetile ukuthi sokulama-by elections. Kodwa hayi, sizimisele ukubana sincintise ekhethweni ngoba silibandla elilandelwa ngabantu njalo elilosekelo entweni zonke esizenzayo sisekelwa ngabantu abantu hayi abantu beMTCT ukhetho bahlala belulindele ngoba iyo indlela esikholelwa kiyo ukubana nxa lingagaya usekelo ekhethweni liyathola usekelo libeselisiba kwazi ukubana limela abantu lenze umsebenzi wombusazwe ngendlela eqondileyo.
Yona imali yokukhankasa kunye lokwenza ezinye inhlelo eziphathelane lokhetho ikhona yini?
Imali yokukhankasa senza lezinye inhlelo eziphathelane lokhetho lama by elections. Imali ekhona ngoba sathola imali isikhwama njengeparty esevela kuhulumeni ngakho hayi imesimele isenele kuma by elections ngoba ama by elections aso elizwe lonke ma constituencies zonke iwona lawo azabe evulekile kubana kungena abantu ngakho ke imali esayitholayo iyenela ukubana senze inhlelo zomhlangano senze njalo sikhangele ama by elections. So hayi siyalungiselela imali ezizabe ikhona kuzasetshenzwa sizame ukubana siyenze ukuthi siyonqobe kulawo ma by elections.
Umnumzana Witness Dube ngowebandla leMDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Tala kwele South Africa elihloniphekayo umnumzana George Bezos yena owamela umuyi umnumzana Nelson Mandela kanye lomnumzana Morgan Tsvangirai kaseko. UBezos ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalolunye lambili 92. UBezos waba ligqwetha likaMandela ngesikhathi ehlukuluzwa nguhulumende wabelungu owayehlukuluza njalo ebandlulula abantu abansundu kwele South Africa. Ngo-2002 wamela umnumzana Tsvangirai kucala ayeletheswa elokuzama ukugenqula umbuso kamnumzana Robert Mugabe ngodlakela. UTsvangirai wafunyanwa emsulwa kulelo cala. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhalele imuli kaBezos esithi umufi wasebenza gadalala kumzabalazo wokukhulula ilizwe laseSouth Africa lokuthuthukisa umbuso okhululekileyo. Amagqwetha eZimbabwe afana lomnumzana Tendai Biti lomnumzana Arnold Tsunga achaze uBezos njengegqwetha elizakhunjulwa ngokulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi ukusilela kwamanzi elokitshini leMagwegwe kobulawayo sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu. Iphephandaba leHerald lona lithi amanye amakolishi afana leMidlands aseqalisile ukuvula ukuze abafundi babuyele emaklasini. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Halo Studio 7 linjani? Siyabonga indaba zenu ezimnandi kangaka. Mina ngiseBotswana ngisuka eNkayi. Lindaba le ikhulunywa nguhulumende weZimbabwe le ukuthi akulanto ehlupha eZimbabwe, izinto zonke ziright. Kanti sisemazweni kula sisegangeni kwale sithwele nzima, akazama ukutshintsha, akazama ukukhuluma into ezizwakalayo. Sikuzwa thina lokho ukuthi nxa izinto zonke eZimbabwe ziright, kuyini okuright abantu besemazweni? So
anibonani balale lalele ngezihloko linjani hayi thina siyaphila into nje ikhona lapha kateni umnanga gwe uyalana ukuthi egencule embusweni njengaye waginguluka kumgabe futhi kalancedo ngithi umnanga gwe khona lowo okhuluma ngiqoma inkosi moyo ngiphuma eplumtree mgwaqo ifile eplumtree kathethi ungatengela lapha emabhoda emayitengwe ngapha uyahlangana la mashona kuphela ukuthi thina ngapha emandebele nasifundanga ngingangena lapha ndeyipiyajo amatisha ndeyipiyajo hawu lathi bantu lisile certificate sicela nisikhiphele umnanga gwe lowo lathi sike sibe ngabantu lathi elizweni lethu ngiyabonga
njani ngapha bantu westudio 7 cala isithelele umnangagwalo ukuthi unabantwana yini uzele yini umnangagwalo esithele khona because dubekisa abantwana abanye abantu lapha eZimbabwe sisithwele nzima ngayo umnangagwa hhayi ngabe yasizwa sibili inikeza abanye kuze ngapha hhayi usamanga shapho ngapha angu-Eric ngapha ewange ngapha
sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo kodwa kula muntu ongakuboniyo ukuthi ilizwe lezimbabwe liyala bantu bakithi ilizwe lezimbabwe liyala hayi iqiniso nje iqiniso hayi zani kuyazibonakalela kamhlophe ukuthi akula nto eyikwanisayo ilizwe liyala la bantu bayabonisa ukuthi khona abawinanga ama-election ilizwe liyala liyaphika liyaphika egcekeni akula nto abayenzayo laba bantu laba bahambe khona konke vela kula nje lokugodwa oku-one okubonisayo ukuthi kula bantu ababusa ilizwe lifasa ukuthi kanti lapresident wonke umuntu ezimbabwe ngiyazihluphekele kuthwele nzima ukulawa kakula mazi kuze amanzi angcolileyo kambeni umkhuhlane lawo loba kuthiwa khona uyaceza cabanga izwabe ngakho imkhuhlane ezokuya elizweni ngapha abaphuza amanzi angcolileyo apha kakula mazi kumele ukuthi kugezele icorona ngapha kakula mazi okugeza izandla hayi ilizwe liyabehlula abantu bezambhebhu libehlula ilizwe lezimbabwe ukuthi litshona kanjani akubonakali ezimalini yonke into ingutsotsi kuyatho njwa loba kutana amakhiwa ayabuya ezophuma umhlabathi kwabuthi stili laba bantu ngeke beyekele ukutshontsha laba umuntu uyatshontsha usiyadayiswa kwamanye amazwe angaphandle abantu bebulawa indlala i-corruption siyangena umnankaba wafaka i-corruption embi izanu fike yafaka i-corruption embi ekalaba izinto ziyadula abantu abatholi kudla bayatshontsha babulala abantu kuthunjwa abantu vele akula nto abazayenza laba laba vele ngabantu luzaluzaza amafeyila kuthe uthokozani kuphe abantu abangazange bavotelwe sebesiye ephalamenti bazalungisana abantu abangazange bavoteli abantu abangathandwa ngabantu
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalitshumi kwele Afghanistan izolo ekudubukeni kwebhomba elikhanya beliqondiswe kumsekeli kamongameli walelo lizwe u-Amrullah Saleh. Abatshutshisi benkantolo yomhlaba i-International Criminal Court bona bathi sebecelwe nguhulumende wakwele Bolivia ukuthi badingisise amacala angaba adalwa ngowake wakho kokela lelo lizwe umnumzana Evo Morales labasekeli bakhe. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi ngokutshaya umkhuhlane we-coronavirus indiva ngesikhathi lomkhuhlane usanda kufika eMelika wayezama ukupha abantu isibindi ukuze bengesabi baphaphatheke. UTrump wayehlala esethula amazwi okuthi umkhuhlane lo ufana nje le-flu njalo awubulali kakhulu. Wayethembisa abantu njalo ukuthi uzaphanga unyamalale lanxanje ulokhu ukhona njalo usubulele inkulungwane zabantu. Umlobi olotuma umnumzana Bob Woodward nguye oqale ukuveza kugwalo lwakhe olutsha asanda kululoba ngomongameli Trump ukuthi uTrump wavuma kungxoxo ayenza laye ukuthi ngempela wawutshaya indiva umkhuhlane we-coronavirus ekuqaliseni. Ukuvela kwalimbiko kusetshenziswe ngabasekeli bakamnumzana Joe Biden ukusola uTrump besithi nguye owabulalisa uZulu wakwele Melika nge-COVID-19. Ebuzwa zintatheli zindaba izolo, umnumzana Trump uthe njengomongameli wayezama ukupha abantu isivindi. UTrump uzanqikilana lo Biden kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 ngoLwezi. Sibuze intatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi ubona izalankomoni.
Njengomuntu okhangeleyo ukhetho lwase-America engapha e-Afrika, eZimbabwe lakwe-South Africa, umkhankaso kaJoe Biden loTrump uyathathekisa kakhulu ngoba uyi-example, ungumfanekiso wendlela idemokhrasi emele ihambe ngakhona ukuthi ukhetho kumele lwenze kanjani ukuthi wonke abancintisayo bayenelisa ukuzwakala emsakazweni, bayenelisa ukuthi bekhulume imibono yabo izwakala. Ekunje siyakwazi ukuthi uBiden umelele ukuthi uTrump umelele, enjalo ngabe sabi ukuthi bekhulume omunye echothoza omunye. Okuyinto engathi iyajabulisa ngoba akuvamanga njengabantu abakusayigilethi lelizwelela, akuvamanga ukuthi sibone khona okusenzakala ukuthi-ke abantu abancintisanayo bayachothozana. Bengachothozane njalo nje ngokuthi usola ubuntu bomuntu, hayi i-character yomuntu, hayi kodwa bachothoza ama-policies zakhe ukuthi lo muntu uletha program bani.
Uphenyo lwamaphozi olukhona okwamanje luveza uBiden enqoba umongameli Trump, kodwa ungakhangela okwenzakale kukhetho olwedluleyo ngo-2016. UHillary Clinton wayekhokhela kodwa wasuka wanqotshwa ngoTrump. Ubona izalankomoni kulolu khetho?
Kunzima lapho nkomo. Kodwa ngibona ingani uTrump usenganqoba njalo. Njengoba usifitshe ukuthi kukhetho oludlule uHillary Clinton wayethungamela kulawa ama-polls ayenziwa zingcwethi labacubunguli, uHillary wayethungamela. Kodwa-ke nelanga lokuvota abantu sebephuma ezindlini besiyavota, kulapho-ke uTrump anqoba khona. Kuzokwenza ukuthi-ke ama-polls lawa esikhuluma ngawo imibono yabantu, angithi imibono nje abantu ukuthi njani manje i-BBC ivuke ifake nje abantu asivoteni lapho. So abantu abazavota ku-BBC ngabantu abathanda inhlelo ze-BBC. So-ke nxa inhlelo ze-BBC zisekele kakhulu kuhlangothi lukaTrump, uTrump uzavuka enqobile kuleyo poll. Njene-ke nxa ngale i-CNN iyenze nayo i-poll yayo, i-CNN nxa ikhiphe inhlelo ezisekela uBiden uzavuke. So angeke ngitsho, kodwa-ke usuku lokukhetha yilo ozodecide. But endlela engibona ngayo, ngibona ngani uTrump, angithi bathi the power of the incumbent, ukuthi lo onguye osesikhundleni ngaso sikhathi ulamandla okuphinda anqobe njalo. And uTrump uzananza ukuthi khona uzama ngamandla wonke ukuthi-ke anqobe ku-second term yakhe, noma nje sekube nezinto ezihambelani lendlela akhokhela ngayo ukubulawa kwabantu abamnyama, la makhampeni e-Black Lives Matter. And then yena uTrump njengo-president we-law and order ulukhana ukuhambisani ukuthola i-support, okuyinto uBiden ayisebenzisayo ekunjani ekuthatheleni uTrump amavoti.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abangamatshumi amane lanye babanjwa lumkhuhlane. Abanye sebesole iqula likamongameli we-South Africa ngokuphenduka likhulumisane leZANU-PF kuphela, lanxa lisithi lizaphenduka lizekhulumisana lamabandla aphikisayo. iZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwamabhayi elections olokugcwalisa izikhenxe ezivuleke edale lePhalamende lakumakhansili luza kwenziwa mhla ka 5 ngoMpalakazi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.